Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Lingali ivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 Mhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umkankaso wokhetho lwama-by-elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le-CCC likhala ngokuncindezelwa emkhankasweni walo.
Ilizwe lonke labantu balapha eBhedi bathi kajene mutukwana kajene ngesizinda sabo salapha ekhaya. Kangeni ujaha kangeni.
Kambe indlala yalo nyaka imbi kakhulu na kwedlula eminye iminyaka.
Emasimini sekukhuluma nje ngobana vele indawo yakhona kuthiwa ngamasimi.
Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi umakhwezele iholo kodwa kungasiloqiniso. Ibandla lezanu PF lisola okwethulwe edane leHouse of Lords kweleBhilitane lapho kuhlaziywa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lwama-by-elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncindezelwa emkhankasweni walo. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, ibandla leli lavinjwa ukwenza imihlangano emadolobheni ambalwa ngamapholisa ngezizathu ezingacacanga. Izolo khona leli bandla lithi umhlanganiso walo owenzelwe edolobheni leBakebridge usiqine uphumelela lanxa abalandeli bebandla lezanu PF bebezame ukuvimba ngokuqhuba umbuthano wabo. Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuya eTsholotsho namuhla abeselubhekisa eBhinga ngolwesibili. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli esigabeni seMathibeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Msakazi, idolobho leBakebridge lamhlanje beliliyelo beliyithanga, abantu besuke kuzonke indawo besiya kustadium seDilibazimu sagcwala sathi nsi. Abantu belande kuzolalela inkulumo kamongameli ubaba uadvocate Nelson Chamisa. Abalandeli beCCC bekuyinhlabathi lamhlanje eDilibazimu. Abantu bezibuyele ngendlela zabo, akula ngisho loyedwa obethwelwe ngamabhasi, amabhasi akuzubukho njalo lokhu kwenziwa ngabanye abangani bethu abathwala abantu besuka indawo zonke ukuze benze ngathi abalosekelo bona bengelalo. Abantu beBakebridge batshengise uthando olukhuthazayo lamhlanje kuba leli bandla leCCC balithanda kunye okumangalisayo. Bebegcwele istadium seDilibazimu kwathi nsi. Umkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa wakhulumisana labantu ngendlela elothando, ngendlela emangalisayo. Ilizwe lonke labantu balapha eBakebridge bathi kajene mutukwana kajene ngesizinda sabo salapha ekhaya. Kangeni ujaha kangeni, yiyo inkulumo ibikhona lapha lamhlanje eBakebridge, abantu bethakazelela ukubona ujaha uadvocate Nelson Chamisa. Ukhulume labo kabanzi, wakhuluma ngesifiso alaso ezinto afisa azenzele iMathebeleland, isigaba sakithi salapha eMathebeleland, ukuba ufisa ukuba i-devolution ibe yinto ehamba phambili. Uhulumende kababa uadvocate Nelson Chamisa uzaqakathekisa i-devolution, okusho ukuzivusa kwezabelo ezitshiyeneyo, ukuthi yonke into ugcizele ukuba akusekwenzakala ukuba yonke into eyenzakala elizweni yenzakale eHarare. Amadolobho ngamadolobho azaphiwa amandla, izigaba ngezigaba zizaphiwa amandla ukuba zizenzele ezinye izinto ezingadingi ukuba abantu bonke batshone besiya eHarare. Ukhulume kabanzi ubaba uNelson Chamisa ekhuthaza abalandeli beCCC ukuba bayevotela amakhansela ubaba uGranger Yoni lobaba umogeni Ncube kube yinto ejabulisa kakhulu. ukuthi abantu be Bed Bridge babone umkhokheli wabo ngendlela emangalisa kangaka. Umsakazi yabo. Umongameli uAdvocate Nelson Chamisa ubehamba nabalandeli bakhe bonke bobathathu, umama uLinet Karine Kore, ubaba uProfessor Wellsman Ncube lobaba uAdvocate Dendai Bithi. Bonke bebethe gwaqa betshengisa ukuba babambene abakhokheli bebandlaleli njalo basebenza ndawonye. Enye njalo into ejabulise abantu kakhulu kuba abakhokheli laba bebengenzanga lokhuyana okuvamile kuba babehlezi etendeni lezitulo ezinhle phambili laphaya, bebehlezi kunye labantu betshiswa lilanga kunye labantu. Njengoba sazi msakazi ukuba ilanga le-Bed Bridge litshise okunganani, batshengise ukuba abakhokheli laba bamanyene babambene labantu, okuyinto enhle ukuthi ngabe abanye abakhokheli bamanye ababandla bayafunda ukuba kuqakatheka kangana ntuma ngumkhokheli uzehlise kube kanye labantu. Ukhuthaze kakhulu ubaba uAdvocate Nelson Chamisa ukuba kudingakala kanganani ukuba abantu bavotele amakhansela la akhithwayo isikhathi sawo singakupheli ukuze baqedise inhlelo lama-programs ababevele belawo ukuthuthukisa izigaba labantu balapha Bed Bridge. Abantu bakhanye bethakazelela ukuba begcizelela njalo ukuba baza bavotela ukhansela uGranger Nyoni lo khansela owayengumeya ubaba uMorgan Ncube ukuba babuyele bayeqedisa ithemu yabo kumbe isikhathi sabo ababezele besivotele ukuba baphutshise ekhanselini. Kube yinto ejabulisa kakhulu, wakhuthaza njalo ukuba lamanye lamakhansela asemathebeleni South avotelwe babuyele abantu bayeqedisa yini ama-terms abo. Kube yinto ebeyinjabulo kakhulu uPresident Nelson Chamisa ukushiya abantu be-Bed Bridge belokunye ukuthokoza okukhulu kakhulu.
Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Bed Bridge.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni thina kwelaki.
Madoda siyovota.
Ivandla lezano PF lisola okwethulwe edale le-House of Lords kwele-Bilitane lapho kuhlaziywa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Okuningi asibuzweni untatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Vanda.
Into enza ibandla leli lathukuthela kangaka yinkulumo kaLord John Oz ongomunye umgcinihlalo wekomiti yamalunga ephalamende eBritane ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena utshele idale le-House of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo obona ngamanyana wamazwe abuswa eBritane eye-Commonwealth umnumzana Patrick Stockford othi eleBritane likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe nakungeke uhulumende kamnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Togarebi Pupurai lilunga ledale lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla le-ZANU PF uPupurai uthi akula bufakazi okukhulunywa ngele-Bhilitane.
I never expected that a whole member of parliament can debate in parliament using social media as a source.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka beluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oates kumele akwekele eleBhilitane, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Kuya phambili umnumzana Pupurai ekuthaza ukuthi eleBhilitane alithiyane leZimbabwe.
We are not a British colony and we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Thina asisabuswa yiBhilitane njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngonompembe kwezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le yinhlanganiso yezikhiwe ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lohle labunjwayo leli bandla.
Omunye othisela inkulumo yeHouse of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU PF eBhilitane umnumzana Xavier Zavari.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
ZANU-PF
yaziwa ngokubulala, yaziwa ngokuhlukuluza, yaziwa ngento zonke ezibi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasikuphumputhi, akuphumputhwa mbani. Kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula. Even le SADC yakwazi ukuthi zani izikhiwi, izigebenga ngabantu ababulalayo, ngabantu ababi. Babulele abantu, igazi balichithile, sebechithe lomkhono welizwe.
Abo manyano wemazwe akuzwekazi le-Europe, awe-European Union, EU. Ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente we-ZANU-PF. Namabhizimusi adlelana nebandla elibusayo besithi eleZimbabwe alikathiyani lo mkhulu wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu. Kukanti le-Bhilithari lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezithezo zomnotho lezi lonyaka. Ligcine ukwenza lokhu nyakenye. Ngimene sito sevene London, igama lamuyeza Jesus Banda.
Agambe indlala yalonyaka imbi kakhulu nawo kwedlula eminye iminyaka. Lokhu kwenzakala intengo yempuphu isikhwele ngesilinganiso sokulijumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota. Isigaba seMatabeleland South sikhanya siza kuba lendlala embi kakhulu ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Izulu beliqalelana kuhle ekuqaleni ekupheleni komnyaka odluleyo, kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi izulu lehluleka ukuna. Ababona ngezomkhathi babethe bona izulu lonyaka liza kuna okulingeneyo lanxa lingasoze lifane lelanyaka yenye. Sixoxe loDabuka esigabeni seMatabeleland South, umnumzana Thandeko Zindimkandla.
Emasimini sekukhuluma nje ngobana vele indawo yakhona kuthiwa ngamasimu. Eqinisweni elipheleleyo emasimini vele kakusela lutho. Lekhaba leliyana elalibukeka lilihle lamanti abantu ababewafakile belima. Ngoba bebelimile sibili abantu bekhangelele isivuno esiza bakhupha endlaleni, kanti hayi akuseyikho lokho emasimini ukukhuluma nje. Akusela lutho, akula lutho, njalo lingaze libuye khathesi izulu. Leqiniso ukuthi liyabe libonguthelela nje amahlanga angasoze abe lolutho emasimini. Akusela lutho, sokonakele. Abantu sebekhangelele nje ukuthi engxenye bazaphinde bazame njalo ngomnyaka lo belimela umnyaka ozayo, ngoba okwalonyaka eqinisweni kwehlule kwalile, akusela lutho oluzaphuma khona.
Njengoba usitsho wena ukubana kuyachisa kangaka lezi nsuku, ungasitshela ukuthi izifuyo zona ke zithwele nzima na?
Okwezifuyo iqiniso ezinye ziyaloke sacazimula sabukeka, ngoba namadlelo asesekhona bona obutshani nje obanyakenye lanxa sobusoma, kodwa hayi zingadobhadobha ngoba lezihlahla ziseseluhlaza indawana eziningi. Zingadobha khonke zikudobhileyo zithole lamanzi okunatha angathi asatholakala endaweni ezithize. Izifuyo zingcono kakhulu sibili kulamabele. Yebo, hambe kule ndawo ezingamba zihamba sithi gqa gqa lapho izifuyo esezingathi sezinyikubi. Kodwa iningi lezifuyo sikhuluma nje namhlanje kunje nje, hayi zisesengcono zisakhangeleka akufanani lezi limo esemasimini. Ye, umumo lo ungaba mubi kakhulu kwedlula iminyaka edluleyo nxa sesikhangela lokuthi abantu kuzamele bathenge impuphu lokunye ezitolo. Intengo yezinto ikhuphuke kakhulukazi njalo isibangelo la ukukhwela kwamafutha la akhwele isimanga esingakaze sibonakale, okuyikuthi ke abantu bazathwala nzima ukuthi nxa beswele emasimini bazame ukuyathenga ezitolo, imali yakhona kayikho njengoba abantu bedliwa ibuyanga nje. Ubunzima buza bakhona sibili, nangu le-school fees zikhwelile, yonke into ikhwelile, kodwa ongakhwelanga ngamathuba okuthi abantu benze imali. Ngakho-ke ngendlela kutho ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu nxa bengavunanga emasimini. Ngoba lalokho kuyingxosana babe bakunike nguhulumende, akuyindawo lakho, njalo singazi ukuthi yena hulumende lo eziphaleni zakhe angabe elani. Kodwa engikubonayo indlala.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungenjalo. Uhulumende kusukela ngomnyaka odluleyo ubesithi wengezelela izisebenzi zakhe imali ukuze ibhadalwe ngamadola eMelika kodwa lokhu kungasilo qiniso. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela amatitshala emaphandleni e-Artuza, umnumzana Themba Kuye Dube.
Sanibonani balaleli baka Studio 7. Sithanda ukulazisa ukuba uhulumende usephila ngamanga. Amanga asewakhulumile kathesi nawokuthi ukhwezele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo ne-$100. Kukanti uGuba Matanga, u-permanent secretary, usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba i-$100 leyi akusiyimali engezelelweyo kodwa phecelezi ikhushini. Nyakenye sithole amakhushini angaba mathathu, ikhushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo. Siyazibuza ke ukuba i-$100 leyi ibingeyokuthulisa umntwana, phela umntwana engakhala uthuliswa ngesiwichi. Pho thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October, i-$540, ukuthi singathuliswa ngekhushini asazi ziyozala nkomona.
Umnumzana Themba Kuye Dube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Artuza ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselubhane.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele United Arab Emirates exoxisana lazo wazikhuthaza ukuthi zisebenzele ekhaya. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umongameli Constantino Chiwenga uthi ibandla le-Citizens Coalition for Change kumele lisole amapholisa ngokuvimba imihlangano yalo mahlayana, hathi ibandla le-ZANU-PF. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7 sanibonani ngiyabingelela ngilingelela abasakazi ngilingelela abalaleli ngithi linjani bakithi mina ngibesimanga kodwa selizwe lakithi ukuthi umnankagwa uyakuzwa yini khonokho okwenzakalayo khonapha eSouth Africa mina ngiseGoli uyakuzwa abantu bayaxotshwa amazwe wonke abantu bezimbabwe futhi kathi kungeneni sisuka lapha sisiye emakhaya uza sithini njengoba ilizwe lakithi lifile linje zihlobo zami angazi kumbe wona amavota azasilungisela kodwa kunini kuvotwa vele kungalanto etshintshayo ake sicabangele ubaba lo siyahlupheka eSouth Africa siyahlupheka kakhulu akake zame mpela ukuthi avuse ilizwe lakithi lathi sikhanye siziqhenya ngelizwe lakithi
Linjani basakazi bakaStudio 7 labalaleli hayi thina apha siyaphila siyalibonga ihlelo lisifazona basakazi kanti nalibalaleli siyalibonga futhi lihlelo elizoncedisa kuStudio 7 sifana namacebo siyabonga kulokho siyalibingelela nje loo mntu balaleli siphilani ngenkosi ukhuluma lapha ngojengwele ekuhole andayaphisa
sanibonani sanibonani ekhozi sanibonani 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 kuStudio 7 linjani 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 hayi thina siyabingelela yini utrayitine wakodube ngibuya ekutoagwero ngibulisa nje bonke abaselwagwero abakodube kosinayiti ngithi linjani lapho linjani esitudio 7 asiyibambe njalo asibambe njalo kuzolunga
sanibonani sanibonani kustudio 7 linjani linjani basakazi bethu elisazi lindaba ezingathathi hlangothi ezikhipha iqiniso njengoba linjalo siyazi ukuthi inyezi zezimbabwe ngezikhipha into ezisekela izanupf kodwa hayi ezo studio 7 siyazizwa mpela zisekela ihlangothi zikhipha njengoba ilinjalo iqiniso
hayi namhlanje zathanda ukuqhawula kancane ngendaba kanduna le indaba zenduna le sifuna kuya kuba ngokusekela kachamisa induna le besithemba thina njengabantu bemathebhuleleni manje naso sisiyabambana nabantu bempumalanga yena ngakubuye kukhuluma kanjalo ethi uyabambana lo muntu onjengomqondisi ngentokisa inhlupho zemathebhuleleni ngoba ma sibambana nabantu abanjengabochamisa bempumalanga angiyiboni ingcubekela phambili engabakhona ethi mathebhuleleni ngoba inhlupho ezifika emathebhuleleni sukulungiswa ngamalidazi awakithi emathebhuleleni ngiyabonga Studio 7 ayifunde le message wonke nje abantu bakilesindebela asibambane sibe yimbuba singene emarapisi lungisa into ezifika emathebhuleleni sibone ukuthi singayenza kanjani singabesoke sisabambane nabantu bempumalanga la bona ukuthi umkomo wamizane umkomo wayebambele nabantu bempumalanga kodwa bamjikela bamizane bakwazi ukuzobulala abantu bakithi kodwa singaqoqebana sibe yisiqekewane sibe abantu bemathebhuleleni so silungise sibone ukuthi singaphuma njani elizweni lezimbabwe njenge-MRP so ma singabuya ku-MRP sikhonfesele sonke ukuthi singaphuma njani lapha phezu kocingo lwesithile nje njeabantu bemathebhuleleni sifake lwezanupf ngiyabonga Studio 7
salibonani kuStudio 7 salibonani Zimbabwe omuhle siyalibingelela lapha mina lami igama u-Adolf Shaba hawa ngiyabonga ngikubona umsenzeke ezondakithi lapho mbona khona ujaha ebuthelele inkumbi leinkumbi zabantu hayi ngitshona lapho mnanga kwakhona uphethe isizo uphethe umhedeheda asakwazi ukuthi ebambe kuphi ngibe nginesicelo lapha ikakhulu kulamadoda ezanu p f abuya kubo-live talk afana lo uthiwa ngumabaza lalo kumbe kuthiwa ngurojis jarumbira ya la madoda la ngaphithi izanu mbe ngathi bazalwa ngumama munye la bantu ngaphika into esegcekeni mazeukuthi abantu umuntu we-ccc wabulawa ngabantu be-ccc khona kunobufakazi obusegcekeni zonke izinto even imibuzo ayibuzwayo uziphumela yedwa ma bebuka thina njengabantu bezimbabwe ubona ngani thina siziphukuphuku abantu abangakwazi ukubona into e-right lengekho right azizani yagange kakhulu abayeke into yabo le bayahamba 2023 bayalima ayikho indaba yabo kuphelile ngabo kuphelile ngabo bekazama ngazo zonke indlela bezama ukumanipuleta ama-voters roll kodwa lo nyaka kulo nyaka sikhathi sabo sifikile ya sesifikile lesi sikhathi abantu abalula
salibonani 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 balaleli bo-studio 7 ku-VOA Ndebele hayi lami ngithi ngibulise abakithi igama ngingiwanda mphuma laphana e-Blank hayi lami ngithi mphawule ngendaba lezi zamaqembuqembu aseZimbabwe lezi abaphazamisa abantu bayasiphazamisa labo abantu labo beleke benza amaqembuqembu abomunzura labo labo Thokozani Khuphi baphazamisa abantu kwayena yena unelisenichamisa lo angiyiboni mina into azayenza ayikho into azoyenza izinto ziyaphelela kuwe ziyaphelela kuyizano kuphela lo ukuthi vele nje uchamise ngatshintsha izinto angeke ezithini ngoba ukuwina vele yinto angeke azayiboni umgabe wafa umgabe wathi uma esezokufa wakhuluma ukuthi yena wagcina ukuwina ngo-1980 so manje into ezayenza ukuthi izane itshintshe iphume yini kunokababekwenza kuyabe sekupheleleka ubaqhubeka beyenze kunoku like manje ngoba kuthiwa kwatholakala abantu abangu-300 abaleminyaka engaphezu kwa-100 yinto bani le thina singayaziyo igama lami ngingu-Wanda mphuma laphana e-Plumbridge lezi kule-South Africa
sanibonani balaleli be-Studio 7 hayi ngiyabonga lami ukuthi ngiphawul mpijame ngizwa ubaba uthuma laphana esithi abanye abezomba ngazo ma bekhuluma kumarali yabo embuthwaneni yabo bathi bona ma bengawina bazaletha amakhiwa basebenzisa i-foreign currency i-US dollar so ke okumangalisayo kathi khonapho kuyini njengoba khathesi ungangena ezitolo uyathola kubhalwe ngawo yona leyo mali yezitolo esingalayo kungcono nxa besibasebenzisa yezitolo ngoba sebe sesilayo uvele usukuyithwele usiyathenga ngayo khathesi bona uhulumende okhona uchaja nge-US dollar izitolo zonke zichaja ngama-US dollar kodwa asilayo sinikwe i-RTGS osokwenza thina sihlupheke ngoba ma ususiyathenga baqala bacrosslate ukuthi amandla e-US dollar lamandla i-RTGS anganani susalungela lutho okwesibili ukuthi
zenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhankaso wokhetho lwama-by-elections usufika kusibanga esikude. Ibandla le-CCC likhala ngokuncindezelwa. Kambe indlala yalo nyaka imbi kakhulu na ukwedlula eminye iminyaka. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Siluqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.